Soku izika disendaba ku VOA Ndebele. Amachono zihlobo siyalambulela kuhlelo lwethu lwezindaba isiphathelane leZimbabwe.
Studio 7, Air Voice of America, sisakaza sise Washington DC.
Lingali tshona njani izilukandaba olamukela emsakazweni we Studio 7 ngolwesine mhlaka 26 Mbimbitho 2020 ngu Chris Gande. Endabeni zethu lamhlanje.
Akufuzanga ukuthi abanemali babe bodwa, abanganamali babe bodwa. Isibhedlela kufuze sibe one. Nxa kugulwa umkhuhlane yi-one, kufuze kube lesibhedlela esinye.
Uhulumende usevumile ukuthi uselungisisa ezinye izibhedlela ezimbili eziseHarare ukuba zilungele ukwelapha izigulane zomkhuhlane we-coronavirus.
Siyavumelana kakhulu nokuthiwo ngobulawayo City Council usize ukuthi sokuzaphazamisa abantu abaningi abaphila ngokuthengisa kakhulu amalungelo.
I-Council yedolobho lakobulawayo yethule umbiko wemfundiso lamacebo wokuzivikela ekuthelelwaneni kwegcikwane lomkhuhlane we-COVID-19 kumbe i-coronavirus. Kusenjalo ukuqhamuka kwegcikwane le-coronavirus sokuphazamise umsebenzi wezokwethekelelwa kwelizwe edolobheni lase-Victoria Falls. Zonke lezi ndaba lezinye lizozizwa khonapha emsakazweni we-Studio 7. Uhulumende usevumile ukuthi uselungisisa ezinye izibhedlela ezimbili eziseHarare ukuba zilungele ukwelapha izigulane zomkhuhlane we-coronavirus, kodwa uZulu uthi ukungaphumeli egcekeni kwakhe kuveza ukuba engabe ebelungiselela iziphathamandla zakhe. Umlondolozi Ndlovu usethulela lolu daba ngokugcweleyo eseHarare.
Uhulumende uvumele ukungemva kwemibiko ephuma ezinkundleni zokuxhumana ezebulenjini yokuthi uhulumende usefaka isibhedlela eHarare lapho kuzelashwa khona inkokheli yebandla leZANU-PF eyabe ifunyene lomkhuhlane we-COVID-19. Kodwa uhulumende uyakuphika lokhu ngombiko awethule enkundleni ye-Twitter ekhasini lomsakazo we-ZBC esithi isibhedlela lesi sizakwelapha wonke umuntu, njalo inkampani esakunda Holdings eqondiswa umnumzana kuda kwashe takwirei hiyo eza patisa uncedo lokulungisisa lezi zibhedlela. Kodwa izakhamuzi zeHarare ezifana lomnumzana Walter Sikinya zithi uhulumende kakumelanga abe lenketa betshabi ngoba umkhuhlane we-coronavirus kawulani lombala loba isimo somuntu.
Abantu siyafana sonke, akufuzanga ukuthi abanemali babe bodwa, abanganamali babe bodwa. Isibhedlela kufuze sibe one. Nxa kugulwa umkhuhlane yi-one, kufuze kube lesibhedlela esinye.
Okusekelwe ngumnumzana Nixon Nyikadzino onobhala kwe-MDCT ekhokelwa ngukosazana Thokozani Khuphe.
Udubu esilawo vele ngokuthi i-government lethu kayisilalele. Into leyo yokuthi wena uyabayekela isibhedlela sabantu vele okucabanga ukuthi bazokwanisa ukuthi behle befike kona bebhadele imali akwenzi.
Umnumzana Thulani Mswelanto olwela amalungelo oluntu yena uthi lesi ayisiso sikhathi sokuthi uhulumende adlale ngempilo zabantu.
Lokhu esikubonayo ukuthi uhulumende wethu akathandi bantu bakhe. Uhulumende wethu uhulumende ofuna uzinceda yena wodwa. Sikhangela umongameli welizwe laba ministers akhe, singaphuma khonapho engeni labantu abasebusiness sector manje laba abasebenza lo hulumeni. Abanye bonke bathi bona sithini kungcono siyokufa ekuzenzi wosijona.
Umnumzana Normal Dube isakhamuzi seHarare uthi okuqakathekileyo kwamanje kuthi uZulu azivikele ngokuhlala emakhaya ephila impilo elokuhlanzeka kunokumelela ukuya esibhedlela.
Adinga nje ukuyulibhakethi lokuyani okulethepu ukuthi nxa uphandle laphana abantwana bevela phandle uevongele endlini ngiqala ukugeza izandla. Xa sifaka nje endlini amanzi sonathi asanathi amanzi availability. Sisinathi amanzi awuma. Amanzi sinjani sisonathi availability. So umuntu angaphuma phandle webuye etoilet ngibuya ngaphi. Kumele phendule kanjani. Igeza izandla yakangelezi.
Ngafanelisanga ukukhuluma lomnumzana uphathaya moyo umphathi ntambo wezempilakahle kodwa ugwatsha lwakhe lutshele umsakazo we-ZBC ukuba isibhedlela esilungiswa yiSekunda Holdings sizanceda ukwelapha uzulu wonke. Inkampani yeSekunda Holdings ethengisa amafutha ezimota ithi izafaka imali enhlanganisweni eye-Rock Foundation lesibhedlela seSt Annes yokuncedisa uhulumende emizameni yokulwisana lomkhuhlane we-coronavirus. Kuya kuthi kufika uLwesithathu lweviki ezayo esisodwa salezi zibhedlela sibikwa siyabe sesilungele ukuphathisa abayabe besebe lomkhuhlane. EleZimbabwe libhekane lobunzima besimo esibi ezibhedlela ngoba uhulumende usele minyaka ethile engabeki imali eneleyo kumsebenzi wezempilakahle ikakhulu khathesi sekubhekane lokusabalala kwegcikwane le-COVID-19 eseliqede inkulungwane zabantu emazweni aphetsheya agoqela ele-China, Italy, iMelika lamanye. EZimbabwe leli gcikwane selithethe umphefuno womuntu oyedwa uZororo Makamba kulababili asebefunyenwe belalo. Imibiko engavezwanga nguhulumende itshengisa ukuba kungaba labantu abaningi abangafunyanwanga beleli gcikwane le-COVID-19 bedlela esithenjiweyo eseyugwinze eHarare asilungelanga ukuphatha abagulayo ngoba singela michina elungele ukulondoloza impilo zabantu. Kusenjalo odokotela beZimbabwe Doctors Association labongi beZimbabwe Nurses Association zina sebethule imbiko ethi kababuyele emsebenzini nxa kungela zembatho zokubavikela ukuthi bengathatheli imikhuhlane ezinjengama-gloves lamamaski. Ngimele iStudio 7 ngiseHarare, ngingumlondolozi Ndlovu.
Ikhansili yedolobho lakoBulawayo yethule umbiko wemfundiso lamacebo okuzivikela ukuthelelwa igcikwane lomkhuhlane we-COVID-19 kumbe i-coronavirus. Uzulu waleli dolobho yena ukhathazekile ngokuthi isibhedlela se-Thorn Grove isolation ward lokhe singalungisiswanga ukuba selaphe kumbe ukugcina izigulane ziphiwe uncedo zihlala khona. Indawo ekhangelelwe ukugcina izigulane lokwemukela labo abahlolwa i-coronavirus kayila michina lempahla engasetshenziswa yizisebenzi zempilakahle. U-Anastasia Ndlovu usethulela lolu daba ngokugcweleyo ekoBulawayo.
Ikhansili yakoBulawayo ithi kusasa ikhangelele ukuthola imithi esibhedlela semithi sikahulumende. Ukuthengiswa kwempahla ezindala lezintsha sokumisiwe edolobheni. Abafelweyo sebevunyelwa ukuyabeka umufi bengamachumi amathathu kuphela. Umqondisi weBulawayo Vendors Traders Association umnumzana Mikhail Ndiweni uthi ikhansili ithethe inyathela elihle kodwa abaphila ngokuzisebenza bethengisa bazaphila nzima.
Siyavumelana kakhulu nokuthiwo ngoBulawayo City Council, siyazi ukuthi longomonakalo omhlaba wonke jikelele, ngokunjalo ke kumele sibambisane sibonisane ukuthi hayi ke singenza mzamo bani usize ukuthi sokuzaphazamisa abantu abaningi abaphila ngokuthengisa kakhulu amalungu ethu. Ngabe uhulumende uyazama ukuthi abantu bathole okungama ozimadlana okuncane.
Isakhamuzi sakoBulawayo unkosikazi Linda Sibanda uncome inyathela lekhansili kodwa ethi lizakhama abaningi.
Hayi, mina ikhansili mbona ngani isinqumo siyiphetheyo, isinqumo esilungileyo lanxa nje sikhanya ngani siyasincindezela njengabantu beZimbabwe. Njengakithi ngapha emhlubulweni wakithi siyabona ukuthi into ziminjani, so kukhanya ngani ngabe kusincindezela kodwa njalo singakhangela ngekwezempilakahle. Nakho mbona ngani ngumqondo olungileyo owenziwe yikhansili ngoba sonke akula muntu ofuna ukugula, akula muntu ofuna ukufa.
Isizalwane seZimbabwe esihlala eSouth Africa umnumzana Ngqabutho Mabhena uthi lihle inyathela elithethwe nguhulumende weZimbabwe ikhansili lohulumende weSouth Africa loba kuza kuba nzima ukuthumela impahla ekhaya.
amukela ukuvalwa kweborder phakathi kweSouth Africa leZimbabwe. Lokho kuzakwenza ukuthi kungabi lomthelela wegcikwane mhlawumbe zikhona izalwane zaseZimbabwe ezingabe zilegcikwane ngoba lapha eSouth Africa inani labantu abalele gcikwane selidlule 700. Uvalo esinalo ukuthi abantu bengavunyelwa ukuhamba eZimbabwe bengagcina bethelela abantu emakhaya. Kuzahlupha ukuthumela impahla ekhaya kodwa sicabanga ukuthi ngibuhlungu omele sibuze nxa kuyukuthi sifisa ukuthelela igcikwane le-coronavirus lelihlelo nabona.
Osakhulayo wakobulawayo unkosazana Nozipho Moyo uthi ukuvalwa kwamanzi kuzamemethekisa igcikwane le-COVID-19.
I-96 hours yona le water rationing ayihambelani ngesimo sesikhangela ukuthi sixwayise ukuthi sigeze izandla ama-20 seconds. So it's one of the things sibili uhulumende amelele ukukhangele singasabali i-council ukuthi long-term solution vele ithini ngamanzi lapha ngoba singaze sithi corona sidlulile sizabulwa yi-cholera thina esiseleyo.
Isibhedlela seThorngrove Hospital Isolation Ward silakho ukugcina izigulane ezilithumi lasikhombisa abantu bengaminyananga kodwa bengaminyana senelisa amachumi amathathu. Okwamanje akula muntu ogcinwe khona njalo amalunga edalela eParliamente athi asilungelanga ukugcina izigulane. Izisebenzi zempilakahle lazo zibikwa zisengozini yokuthelelwa umkhuhlane ngesimo esikhona manje. Indlu ekhangelelwe ukugcina izigulane, ingubo, imibheda konke sekugugile kuthi lezisebenzi zempilakahle zikhala ngezembatho lapho zisebenza lemithi yokulondoloza ukuhlanzeka yama-sanitizers. Okwamanje inhlanganiso yezempilakahle emhlabeni jikelele e-World Health Organization ithi akukabi lomuthi wokwelapha i-COVID-19. Abantu bamele baqakathekise ukulondoloza ukuhlanzeka lokuzivikela. Izisebenzi zekhansili ezizithweleyo seziphiwe ikhefu lokuyahlala emakhaya. Ikhansili ichaze ukuba kunzima ukumisa imisebenzi yokulungiswa kwezimpompi zamanzi edolobheni ngoba belandela imithetho yebhanga yokuphela kohlelo lolu. Ikhansili igcizelele njalo ukuba uzulu alandele izimiso zikahulumende zokuzivikela. Ngimele umsakazo weStudio 7 yikobulawayo, ngingu Anastasia Ndlovu.
Kusenjalo, ukuqhamuka kwegcikwane le-coronavirus sokuphazamise inengi edolobheni le-Victoria Falls lapho inengi elithembe imali evela kwabathekelela leli dolobho. Okunengi ngalolu daba sikuzweni kungxoxo usithandekile Mhlanga we-Studio 7 ayiqhube lomnumzana Lawrence Ndiweni okule bhizimusi edolobheni le-Victoria Falls.
E-Victoria Falls, hayi umkhankaso we coronavirus uyaqhubeka uyaphambili. Abantu bayacetshiswa ngokubana babe bangahlali ngama groups bahlalelwe ngama groups lethani 50 le ma church la zonke izindawo. Kodwa anti uyabazi abantu basayithatha lula le ndaba kodwa bakayiboni ingozi yabo esikhangelela lokho esikubonayo kwezinye izindawo. Kodwa hayi, okokuvikeleka ukukhulunywa ngakho sibili ukuthi abantu bangabuthani babe ziqumbile ezinkulu ezindaweni nganye ngayo. Okwamabhizinesi akukhulumeki lokudadewethu.
Ibhizimusi iqhubeka njani khona ngapho e-Follows?
Ibhizinesi zonke especially in the tourism industry, hayi is dead. Akula since ngafika embalini yami e-Victoria Falls sokufana lokusokufana ukuthi sempini ngesikhathi sempi it was just like that. Lamanje coronavirus day songani yiso isikhathi sethu sisempini manje. Ungake ubona nje ikhiwa gqo lapha lalapha i-border ye-Zambia ivala izolo ukuthi izakhamuzi zingaphaphi ziye ngaphetheya kwe-Zambia. Kodwa okuvunyelwayo ngama-taxi kuphela ubona ayiwanga cross okuninginingi lokhu hayi sokumisiwe mpela. I-business sibili hayi kufiwe abantu sebe-retrain aba ma contract workers vele basitotiwe abanengi ama permanent workers ama salaries zokuthi abakhathile ezindaweni okufana la kimi la kusukunjalo mpela vele izimoto zipakile zimila zisamuvi akulanto enhle in terms of business kufiwe sibili kungani kulapho engikhona ukwendlweni emngcwabeni le follows ngani sifele dadwethu kunjalo esibonayo ngezamabhizimusi akulanto enhle ehambayo ngathi ngamafitshane ikhona okunye yabo.
Lo ngumnumzana Lawrence Ndiweni usomabhizimusi ubexoxa icingweni losithandekile Mhlanga weStudio 7 esedolobheni le Victoria Falls.
Le iStudio 7 esakaza eZimbabwe lisizwa sephuma ngapha eVoice of America eseWashington DC. Lisibamba kumagagasi aku 909 medium wave, la ku short wave 6175, la ku 7255 ekseni susela ngo 6 kusiya ngo 7. Kuthi ke ntambama kusukusela ngo 8 kusiya ngo 9, sitholakala ku 909 medium wave, la ku short wave 4930, 13860, la ku 15460 kHz. Ku live talk sitholakala ku short wave ku 4930 13860 la ku 15460 kHz. Kusukisela ngo 8 kusiya ngo 9 ntambama.
Le balaleli iStudio 7 esakaza eZimbabwe lisizwa siphuma ngapha eVoice of America ese Washington.
Vela kwamanye amazwe ngamafitshane. Isigaba seWashington kwelemelika sibika ukubana sesisungule uhlelo lwemfundiso kwaba kumsebenzi wezempilakahle ngendlela yokuphatha izigulane eziyabe sezifunyenwe zile gciwane le-coronavirus abangamakhulu ayisithupha abazasebenza ukuncedisa umsebenzi wokulwisa leli gciwane bezinikele ukwenza lokhu kungela mbadalo amavolontiya. Amalucacha eqembu labokholo lwesimuslim abedlulisa amalawulo abeqembu leBoko Haram babikwa bebulele amasotsha kwele Chad angaba likhulu balimaza abambalwa kuliviki kuphela umchazwe ngumongameli Idris Deby walelo lizwe njengesehlakalo sokuhlaselwa kwezinga laphezulu embalini yalelo lizwe. Umkhokeli webandla eliphikisayo kwele mali umnumzana Somaila Sise ubikwa engabonakali enakanelwa ukubana angabe ethunjiwe labanye abalishumi lanye 11 akade ehamba labo esiyakhankasela ukuthola usekelo kukhetho lokudinga umongameli kulelo lizwe. Sizigqiba ke lapha indaba zethu ezivela kwamanye amazwe.
Ekuqaleni kokumemetheka kwegcikwane le-coronavirus, uhulumende ubesetheswa umlando wokuthatha lula lesi sifo. Kwezwakala umphathintambo wezomvikela unkosikazi Opam Tshinguri Kashiri esithi leli gcikwane lilethwe ngumlimi ukuzojezisa abethulela uhulumende izijeziso zenotho. Yena umongameli Emmerson Mnangagwa uqobo lwakhe wabuthanisa abantu emhlanganweni enyanga kuyikuthi phambilini ubethe abantu bengavuthani njengendlela yokwenqabela ukumemetheka kwegcikwane leli. Kodwa kuthe kubhubhe umnumzana Zororo Makamba ebulawa yileli gcikwane, abanye bathi uhulumende usetatazela ezigwenxa emadasadasa ezama ukuthatha amanyathelo ayimele awathathe ekuqaleni kokumemetheka kwaleli gcikwane. Kambe uhulumende uyanakekela na uZulu ngalesi sikhathi segcikwane le-coronavirus? Yena sokuthiwa wakha isibhedlela esizelapha iziphathamandla zezanu-PF kuphela ezizatholakala zile gcikwane leli. Ukuhlaziya lolu daba sixoxe lengcwethi kwezombusazwe umnumzana Efi Dlela Ncube endawonye lesiphathamandla sebandla lezanu-PF umnumzana Joseph Chuma onguye osungula lingxoxo.
Well, okokuqala okuqakathekileyo ukuthi sibe kwazi ukubana umkhuhlane lowo umkhulu kangakanani ngemva kokuthi sikhangele sabona izenzakalo ezenzakaleyo kwamanye amazwe kusukela eShayina lapho lapho esungule khona yaya e-Europe, ku-Italy, Spain lapho osokufa abantu abaningi khona kakhulu yaya kumbilika khona lesingenika lapha kwela kithi le-Africa. Umkhuhlane lowo asomkhuhlane ofuna ukubana siwuthagle ngendlela yokudividana. Lo mkhuhlane ufuna sonke sibambene, silulisa sindawonye. Akusho sikhathi sokuthi wena sithi kona lowu useyenzeni kumbe lowu kayenzanga lokho. Uhulumende can never do enough ukubana alungiselele lo mkhuhlane. Sesikubonile emazweni esingathi ngama-first world countries, wona laba phela oMelika, o-Europe, o-China, zifile izizalwane zakhona ngale ngobuningi. Noma-ke bene-technology ephambili, noma-ke i-health system zabo bezingane izintazi ziphiphele beziphambili. Kodwa lo mkhuhlane ufike wabhidlika kunjalo. Akula sibili into engayenza ubana sikuze ukuthi uhulumende sezilungiselele na. Kodwa into kumele sizibizele na, wena lami sesizilungiselele na.
Ye, uyaluza udaba mnumzana Ncube. Wena ungathini kakhulu sikhangela imbiko lesizwayo ukubana kulesibhedlela okuthiwa siyakhelwa amalunga ezanu PF iziphathamandla?
Kuyabe kuyigugango okukhulu lokho. Nxa ngabe ungubaba phakathi kwekhaya kumbe ungumama kuthi kulo sizo lungaka ube lomngani wakho lembiza yakho eyolipheka lodwa wena lo mngakho abantwana babulawa yindlala. Uyakungubaba lo mama oyileka kakhulu okuyabe kusisho ukuthi uyakungafanelanga leso sihlalo okiso nxa ngabe ukuhulumende. Ngokuba abantu abafakwa ezihlalweni zokubusa bafakelwa ukuthi babuze kahle, bafakelwa ukuthi basebenzele abantu, hhayi ukuthi basebenzele bona. Nanzelela imkhuhlane lo khona we-COVID-19, i-coronavirus le, indlela eyenze ngakhona ilethe umehluko omkhulu ozaletha ukuthi mhlawumbe nanxa sifile, nanxa siphakathi kosizi, kodwa sifundile okukhulu, ikakhulu ababusayo, ukuthi kayisiyo yonke imkhuhlane ozagijima uye kwele-China, uye kwele-Britain, uye kwele-Melika usiya kwelashwa. Kuleminye imkhuhlane lapho bangasoze bakwamukele khona ukuthi vele uyugcobe khona ngani. Ngakho-ke kumele babone ukuthi bayaha izibhedlela zayo wonke umuntu, zisebenzele wonke umuntu kunye labo, hhayi ukuthi bazegijima besiya kwelashwa ngaphandle. Ibe sengisiza-ke endabeni yokuthi uhulumende uyathinteka yini. Nakube ngivumelana lobabuthuma ukuthi lesi sikhathi isikhathi sokuthi abantu babe ndawonye, bacabange ndawonye, babambisane, ngokuba phela kusebuseni, kusemkhuhlaneni. Angeke sikhohlwe kodwa ukuthi yona limzamo yokuthi abantu bangaphumi baye emadolobheni, bangaphumi bahambahambe, yenziwa ibe nzima umnotho welizwe. Kuba kutsho umuntu abantu bahlale ngekhaya, akula mpuphu. Nethemba uyakwazi khona lokho, kayikho impuphu. Ngeke abantu bahlale phansi kungela mpuphu ezindlini.
Ye, nanto-ke udaba mnumzana Chuma. Ungathini wena ngalokho sokukhulunywe ngubaba Ncube?
Okokuqala, yisikhathi sokuthi lina intatheli zendaba lethule imbiko eqondileyo, njalo imbiko elamaqinisa. Akula sibhedlela esilungisela iZANU-PF kumbe abakhulu beZANU-PF. Into eyenzakalayo yikuthi khona ama-private players, private sector, private companies are coming up besithi hayi njengoba sokunje lathi manini sithi kuyesizwenebe senze lokhu lalokhu lalokhu imizamo etshiyetshiyeneyo. Namhla khonapha koBulawayo ngikhuluma nje kule Twitter ephumileyo iphuma kubaba uBusihla Moyo, CEO we-United Refineries, ekhuluma ngemizamo eyenziwa ngosomabhizinisi ukuthi singezelele ukufaka izinto ezibhedlela. Baqambe ezintathu bathi i-ten group esinayo leyi i-ekusibeni leyanayo yaqambiswa ngobaba uNkomo engakavulwa lasemata day. Ecela-ke ukubana ongabe ekwanisa ukuthi aphosele izandla khonapho asiphoseleni silebzaneni aphila to business studio. Yikho futhi okwenzakale eHarare ngayo we osakunda petroleum labanye amabhizinisi babuye ndawonye bathi right asikhangeleni isibhedlela lesana kuthiwa yi-same aims isetirana yikatolika esavalayo lesiya ukuthi mhlawumbe singavula singezelele imbheda lesinye esise-Mount Pleasant.
Hayi, isikhathi sesingasavuma. Ungasigqibela uhlelo mnumzana Ncube.
Ye, ngalesi sikhathi into edingakala kakhulu ukuthi uhulumende akhulume iqiniso lakho konke okufaneleyo. World Health Organization icacile ithi kumele batestwe kabanzi abantu. Ngahlala sithi sinabantu abathathu abagulayo kanti sinabantu asebefika 100, sinabantu abafika 400, 500 ukuya phezulu. Ngakho ungakhulumi iqiniso kuzaba ingozi, kube lula ukuthi igciwane ligcwale umhlaba wonke jikelele. Uhulumende kabone ukuthi zona lezo zinto ezikhulunywa ngubabuthuma ukuthi zikhona ompupho nangani babakhona ukuze abantu bangafumi ezindlini bayekhathala. Uhulumende kabone ukuthi kuso sonke isikhathi abantu bane-transport efaneleyo. Kodwa zonke lezo zinto njengoba zehluleyo kungakabi losizi lolu esiphakathi kwalo, kunzima ukubona ukuthi kuzabe kuza kwenziwa njani.
Umnumzana Efidlela Ncube yingcwethi kwezombusazwe ubexoxa endawonye lesiphathamandla sebandla lezanu PF, umnumzana Joseph Chuma. Abantu abaningi abagoqela abafundisi bathi sesifikile isikhathi sokuthi abantu babambisane ngokulwisana lomkhuhlane owe-coronavirus kumbe i-COVID-19. UGibbs Dube we-Studio 7 usethulela lolu daba ngokugcweleyo.
Omunye walabo abathi kumele abantu badonse ndawonye ngumfundisi Maqhawe Ncube odabuka eZimbabwe ohlala kwele South Africa.
Asigcineni ukuhlanzeka endaweni zethu. Ama companies amaningi asevalile lapha eSouth Africa. Ngaleso sizathu siyalinxusa indawo zonke ukuthi siqaphele kuhambeni kwethu okulabantu khona abaningi. Siyalikhuthaza njalo kwabanelisayo ukuthi sincedane ngamamask, sifake amamask, sithengele abadala endaweni ezehlukeneyo nalabo abanganelisiyo, kanti ke nama thermometer asiwadingeni ukuze ekuseni sibe ngabantu esihlolayo sibone ukuthi temperature yethu imi kahle, it's not over 37 degrees.
Umfundisi Ncube uthi kumele uZulu athandaze kakhulu.
Ake sibheke kuye uJehova oyisombululo phakathi kwalesi isimo esibhekane laso.
Lokhu kusekelwa yisakhamuzi sakobulawayo umnumzana Robert Ndlovu. UNdlovu uthi okuhluphayo ukuthi abantu badinga ukudla zuko zonke ezitolo okungenza ukuthi babanjwe ngumkhuhlane we-coronavirus COVID-19.
Abantu abaningi uzathola ukubana ekhaya lapha nguma siphandela balutshwana abaqhatshwe formally. Abaningi abavuka ekuseni siyathengisa lakho abuthengisayo ukuthi etholeni imali yokuthi efika ngikhaya ethole ukudla. Abantu bayakuzwisisa ukuthi kubuthana lokhu uzasibulala ngobuthana kwe njengempukane. Kodwa naw abanye sebegcina besitorize. Okungcono yikuphi ukuthi ngife ngihlezi endlini angifela ngabantwana kumbe ngithathe ichance ngiyezama ukuyakudinga.
Unkosikazi Siphiwe Sithole osebenza kwezempilakahle ekolijini le-University of Ireland uthi kulula ukuthola umkhuhlane lo.
Indlela esiwuthola ngayo usekuthini uthinte ngesandla kakhulu. Bathi izandla they are the major culprits. Ukubamba ngezandla lapho umuntu akhwehlelele khona lo lakho kumbe ukuthi akukhwehlelele, of which ukuthi akukhwehlelele ngensuku zalamhla it's an accident kukalutshwane. Okuningi okukhulu bathi about 70% ye-transmission ibuye lezandla. Ngakho into eqakathekileyo kuthiwa yikugeza izandla. Nxa ugeza izandla zijayeze ukugeza ngesepa, njalo nxa ugeza ngesepa ungenisa iminwe phakathi kweminye iminwe uzama ukuthatha isikhathi esidanyana ugeze ngamanzi agelezayo.
Abanye abantu bathi kuza kuba nzima ukuthi uZulu alwisane lomkhuhlane lo eZimbabwe ngenxa yokusilela kwempuphu lokunye. Ngimele iStudio 7 ngiseMaryland, nginguGibbs Dube.
Ngakugqibi uhlelo lwethu lwalamhlanje wothi ke sikhangele indaba ebezikhokhela. Uhulumende usevumile ukuthi uselungisisa ezinye izibhedlela ezimbili eseHarare ukuba zilungele ukwelapha izigulane zomkhuhlane we-coronavirus. Ikansili yedolobho lakobulawayo yethule imbiko yemfundiso lamacebo okuzivikela ukuthelelwa igcikwane lomkhuhlane we-coronavirus. Ukuqhamuka kwegcikwane le-coronavirus sekuphazamise umsebenzi wezokwethekelelwa kwelizwe edolobheni le-Victoria Falls. Silugqiba ke lapha uhlelo lwethu lwalamhlanje olivalelisayo. Igama lami nguChris Gande, ngisithi asidibaneni njalo kusasa kumbe lingasithola njalo kundaba zekuseni ngo 6:30 lilale.
Siyalibonga ngokulalela kwenu. Asibeke ithuba elifanayo kusasa kustudio 7
kusukela ngo 7:30 kusiya ku 8:00 ntambama kuhlelo lwezindaba zeZimbabwe.
Tinotenda nekuteerera chirongwa chedu. Teererai zvakare mangwana kubva na 7 PM kusvika na 7:30 PM.
Apo tinokupai nhau muririmi rweshona.
Lilani.
Murara zvakanaka, mhuri yeZimbabwe.